Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kaWande wabisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivunga njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-15 lwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ilunga ledale leSenate yeMelika uSenator Jim Risch usola ukubulawa kwelunga leCCC umfundisi Tafumane Masaya. Wakhuthaza uhulumende welizwe lakhe ukuthi athathele uhulumende weZimbabwe amanyathelo alukhuni.
Ngiyadanisa ukubana kuze kukhulume abelungu iSADC ingakhulumi, AU ingakhulumi. Nabesikhangelele ukuthi ngabe iSADC iAU labo South Africa bayakhuluma ngoba bengomakhelwane bethu.
Ibandla leCCC selizeke lichaywe ngumoya kulandela ukumiswa ngumthethwandaba ukuxotshwa kwamalunga alo edalele ePhalamende leSenate ngumnumzana Singezo Chabangu.
Kuvunyelwane ukuthi udaba luzohlala ngemandi, ilolo lwamasummons lolo abahambise enkantolo ukuthi akayena unobhala.
Abantu abazinkulungwane ezimbalwa bafolile ezitaladeni zeWashington DC izolontambama besithi bakhalaza ukuthi iqembu leHamas likhulule izibotshwa ze-Israel. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ilunga ledale leSenate yeMelika elihlala kukomiti yebona ngobudlelwano balelo lizwe lamanye amazwe, uSenator Jim Risch usesole kakhulu ukubulawa kwelunga leCCC umfundisi Tafumane Masaya. Wakhuthaza uhulumende welizwe lakhe ukuthi athathele uhulumende weZimbabwe amanyathelo alukhuni ukuze achiyane lokuhlukuluza amabandla aphikisayo lokwephula amalungelo kaZulu. Eloba enkundleni ye-X yayithiwa yiTwitter izolo, uSenator Risch uthe ukuthunjwa lokubulawa kukaMasaya ngabantu abacathengelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende labasekeli bebandla leZANU-PF kuveza sobala ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uya phambili ngezenzo ezimbi. Isigodlo someli weleMelika eZimbabwe laso sisole ukubulawa kukaMasaya, yena otholakale egongodiwe ngemva kokuthunjwa ngomgqibelo ngesikhathi ekhankasela ibandla lakhe emavuku phambilini kokhetho lwama-by-elections. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezibalisa Human Rights Watch, Amnesty International kanye leSouthern African Human Rights Defenders Network lazo zethule umbiko zibambene zisola kakhulu lobu budlova. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ebheji likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kuyinto enhle eyenziwe zinhlanganiso ezimela amalungelo oluntu ukuthi ziphakame zikhulume, zikhulumele abantu abangakwanisi ukuthi bezikhulumele. Kuyinto enhle njalo ukuthi uSenator waseMelika okhulumile ngalokhu esola etshe ebonisa lokuthi iMelika kayikhulume ngelizwi lokuthi iZimbabwe okwenzakalayo okubulawa kwabantu, kutshontshwa kwabantu akusiyo nto eqondileyo. Mbona ngazathi yikoda kudingakala yikho kusilela. Ngiyadanisa ukubana kuze kukhulume abelungu iSADC ingakhulumi, AU ingakhulumi. Nabesikhangelele ukuthi ngabe iSADC iAU labo South Africa bayakhuluma ngoba bengomakhelwane bethu.
Kungenzeka yini Fuzwayo ukuthi abeSADC labe-AU bengaba bekhuluma layo iZANU, bengaba bekhuluma laye uMongameli Mnangagwa ngasese mayelana ngakho konke lokho kwenzakala layo ukuthunjwa lokubulawa kwabantu.
Ngilethemba lokuthi bangabe bekhuluma layo kodwa laba bantu kubanzima ngabantu abangaselanhloni. So uma ukhuluma labo ngasese yoni negotiation into enziwa ngasese kodwa laba seyisigangi lesiyana okuthiwa awusefuna ukuthi ethathwe efakwe emphakathini. Isigangi esingaselanhloni. So ungabe ukhuluma layo emphakathini xa ngasese akayiboni ingozi ekhona. Ngabantu asebedinga ukuthi bethathwe belethwe kupublic esingathi name and shame. Ngoba uma ungahlala ukhuluma labo ngasese baqhubeka besenza imisebenzi yabo yobukliwi okuyinto engahle. So mbona ngazathi isadaki ingaqhubeka ngana leyana into kaenjengekathawombe kodwa quite diplomacy. Lezi zigebenga zizaqeda abantu.
Iziphathamandla zikahulumende kanye leze ZANU-PF ziyakulandula ukuthi zilesandla ekuthunjweni kwamalunga e-TRIPC le kubulaweni kuka Masaya. Kungaba lesinye isandla yini esikhona lapho?
Uhlupho ukuthi izano yilibandla esilaziyo kaningi ningi ekutshontsheni abantu ekubulaleni abantu layo uhulumende. So kuba nzima ukuthi sikhangele omunye umuntu ongabulala abantu. Balembali laba bantu balegazi labantu bemathepheleleni balegazi labantu ngo 2008 balegazi labantu ngo 2000. So kunzima ngabantu ukuthi bona besitshele ukuthi ngoba nomunye umuntu osowathatha umsebenzi wabo ukubulala abantu. Uma bengazange bakwenza lokho sizahlala sicabangela bona.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyibhetshu likaZulu. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Farai Marapira yena uthi ibandla lakhe alilani lokwenza lokuthunjwa kwamalunga e-CCC lokubulawa kukaMasaya. Ibandla le-CCC selizake litshaywe ngumoya kulandela ukumiswa kancane ngumthethwandaba kokuxotshwa kwamalunga alo edale lephalamende ngumnumzana Sengezo Tshabangu. Lokhu kwenzakale izolo ngomva kokuba uTshabangu esexotshe amanye njalo amalunga edale lephalamende lawe-Senate alitshumi lasithoba minwembili 18 abalisa umsekeli wesikhulumeli sebandla umnumzana Gift Ostalos Siziba, umqoqi wenhlelo zebandla umnumzana Amos Tshibaya labanye. Bonke asebexotshiwe sebefika phose ikhulu 88. Idale le-High Court linqume ukuba ukuxotshwa kwamalunga la kumiswe kusahluzwa udaba lokuba uTshabangu ulamandla na ukuxotsha amalunga ebandla. Okuningi asikuzweni kuntathele izindaba e-Studio 7 uTabo Kancube esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa isinqumo esethulwa ngumthethwandaba waphezulu oye-High Court sisithi amalunga edale lephalamende awebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change ake ame ukuxotshiswa e-National House of Assembly le-Senate ngozithi ngunobhala jikelele walelo bandla umnumzana Sengezo Tshabangu sokulamanye amalunga asexotshisiwe njalo emadale lawa namhlanje. Edale le-Senate kuxotshiswe amalunga amahlanu awe-TRIPC abagoqela umnumzana Jameson Timba, Webster Mawondera, lo nkosikazi Bongai Thome. Edale le-National Assembly umlawuli waleli dale umnumzana Jacob Mudenda uxotshe amalunga alitshumi lantathu esithi ukwenze lokho engakaboni isinqumo somthethwandaba we-High Court kodwa wathi angasithola lesi sinqumo bonke abaxotshiweyo bazaviselwa. Okhokhela iqula lamalunga asedale lephalamende we-TRIPC umnumzana Amos Tshibaya ukhulume le-Studio 7 wavuma ukuba ngempela ungomunye wabaxotshiweyo lanxa kulesinqumo se-High Court esokuthi bake bame ukuxotshwa. Abe-TRIPC bakhweze emthethwandaba udaba lokuthi uTshabangu ozithi ngunobhala jikelele walelo bandla kayisilo lunga labo, ngakho-ke akalamandla loba ilungelo lokuxotshisa edala amalunga abo akhethwa nguZulu kukhetho lukaNcwabakazi. Abanye abaxotshwe namhlanje edala le-National Assembly bagoqela umsekelo wesikhulumeli se-TRIPC umnumzana Gift Ostalo Seziba, Admochi Yevero, Stephen Chatiza, Oliver Mtasa, labanye. Imizamo ye Studio 7 yokuzwa umbono kaChabangu kumbe umnumzana Kalipani Pokeni ibe liphutha njengoba bebengasabela incingo zabo. Ekhuluma nge Studio 7 ngempela Sonto, uPokeni uvumile ukuthi kwaba liphutha ukuxotshiswa kwamanye amalunga edale lePhalamende ukuluhlu lwakuqala esithi basahlolisisa ukuthi bangalobela ePhalamende ukuze leli phutha lelungisiswe.
Siyabonga Taboka, siphinde saba lethuba lokuxoxa laye umnumzana Kalipani Phukeni, isikhulumeli sikamnumzana sengezoChabangu, ngesizwe ukuthi yena utheni.
Kuvunyelwane ukuthi udaba luzohlala ngemandi ilolo lwamasummons lolo abahambisa enkantolo ukuthi akayena unobhala so luyohlalwa ngemandi kungakabi imandi ke hayi akakwazi ukwenza amanye ama recalls ngoba phela udaba solusenkantolo uke wangithinta futhi ummeli nje before ngibuya la wasethi kimi ayi usaxakekile kancane uzobuya buye kimi ngicabanga kusasa nizobe sengile picture epheleleyo ukuthi udaba lolwano olwe aphili lungaphi lalolu babuchabangu aluhaphise enkantolo ezama ukublocker lapha abarikholayo ukuthi ba bangacontest under triple C. Kodwa ake ngiphume nje kancane ke ngikommente nje lami njengomzimbabweni ngama recalls lawo ayenzeke namhlanje. Ngiyayiblame kakhulu abameli ba laba abantu abangama victims. Angicabangi ukuthi bayenza ukulungiswa njengabameli. Njengoba wayesethile ubabuchabangu ngesonto eqeda ukuwina ekhothi ukuthi ngempela uzoyenza amanye ama recalls. Okwabamisa ukuthi bagijime baye ekhothi bayemfaka interdictive so uchaza ukuthi ke ukuthi ukuthi abameli laba abawazi umsebenzi oloba kuyamele simkholwe obabuchabangu ma ethi yena hayi umongameli labanye ama inkokeli ama leaders bayavumelana lento ayenzayo into ayenzayo yiyo vele efunwa ibukhokheli le leadership ibukhokheli konke lenhlanganiso yakhe ngolwazi lami lona oluncane angizwisisi ukuthi uzothi sizwe ukuthi kuthwa abanye abantu bazorecall ungathi usugijima enkantolo ke uthi hayi umuntu lwane sisazama ukulwisana layo uthi usazoyenza futhi lokho ngicela limise linabo umthetho
kulomfanekiso kamabona kude osusabalele enkundleni zokuxhumana otshengisa ukubana ubaba uChabangu wayesithi yena ibutho legugurawundi kalithunywanga libandla lezanu PF kahle kahle wayezama ukuthini la.
Ngiyabonga msakazi, ngibonga ithuba lokuthi ngiphefumule kulolu daba. Udaba lolombuza ngalo lwenzeke ngo-2018 no-2019 ngesikhathi kulale bayibiza eMuhlante Commission. Labe sengibazwile bekhuluma kuma social media bathi hayi obaba uChabangu labanye bakhe babesilwa ngokuthi kanti lina lizosibiza la lisihlaselana kufe abantu abangu 6 kuphela nasafelwa yi-over 20,000 abantu. Uzobona ke ukuthi siphiwe okuyiklipu okungafikile 30 seconds angazi ukuthi iclip liyana ibinganani so icontext yakho la kuzima ukuthi uyithole ngeshwa ke bengakatholi ithuba lokuthi ngimbuze ngalo lolu daba kodwa ake ngithi kuyaziwa umhlaba wonke jikelele ukuthi izanu yiye yabulala abantu bakithi isebenzisa istate ngoba yona yiye yayiphethe istate njobe isiphethe lamanje izanu yayisilwa le zaphu olobaba unkomo umdala wethu iso yasi sibulala ke ukuthi thina singabantu bezaphu singabantu bakankomo isebenzisa istate ukuthi unobhala nje njobe sithi ufuna ukunegotiate ukuthi kurelease ubaba uSikhala. Ubaba uSikhala usejele ubotshwe yi-state. Kodwa unobhala ubaba uChabangu usethe yena ufuna ukuthumela abantu bayehlala lo nobhala wezana. Waye bathumela kunobhala wezana kanti umuntu ubotshwe yi-state. Ngoba uyazwisisa ukuthi i-state si-acta nje ngoba kulezi nto zepolitiki ngapha ezombangazwe. Ezombangazwe ezi-include ini izana. Yikho siyakhuluma lo babo Obed Mpofu bengeka kwenza ukukhuluma lo babo Obed Mpofu ifu bengayazi i-relationship between state nezana. Yikho nje esesithi hayi uyothumela delegation ngapha kuzana ngoba uyazi ukuthi ukuthi azaphume ngale akungeke kwenzeke engakunegotiatanga ngapha la ilokhuzeni izana. Even laba abantu bezana mawungababiza hayi angicabangi ukuthi anga ipika lento nje yebo emsakazeni kungangabi lula kodwa mawukhuluma la kuyaziwa lokho ukuthi iGugraund ipolicy eyayingezanu ya implementwa yistate bafake abantu bakithi.
Alo ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Sengizo Chabangu ozithi unobhala jikelele webandla le CCC. Ongo manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi uhulumende usethengele indlu umahluli okhangelelwe lamuhla ukwethula isinqumo kudaba luka Henrietta Rushwaya sokucala lakhe lokuzama ukususa igolide elizweni ngokungekho emthethweni. Leli phephandaba liveze ukuba lilobufakazi bokuthi umahluli uJustice Pisirai Kwenda waphiwa indlu ebiza amadola zinkulungwane ezingamakhulu amane $400,000 ngolwesihlanu olwedluleyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe ukuthi ziphatheke kunhlelo zentuthuko yelizwe lazo lanxa zingahlali khona. Umnangagwa wethulela amazwi ekwele Egypt izolo. Uma manje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yasebenzi njalo kanti ke mbuze kahle kahle ukuthi lifunda ama record abantu abanjani ngoba kwakhona abantu abanama record afundwa everyday khona lo mdala lo othi gqum 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 yakhe ifunda everyday kanti awethu afundwa nini kanti alithathi hlangothi kusho ukuthi kukhona lapho wena alibatshela ukuthi alithathi hlangothi li understand mina ngi understand into yenu lisemsebenzini asisebenzeni sonke lisebenza ngathi lathi sicelani imbono ifunde kwazakala ukuthi nathi sikhala ngani senzalo yalapha ekhaya. Please siyacela cela nisebenzisaneni kahle.
Sanibonani emhlabadeni, alifuni imsindo, alifuni kuzwa, alifuni ukukhuluma ngezinto ezidonisayo ukuthi lezi zinto zeqiniso. Kufanele sihlale sithembisana amanga, sikhuluma amanga lokho esiqhubekela phambili, sikhuluma ukuthi hayi koze kulungilila. Abantu bayaphela ukuthi bathathwa one by one, one by one, bethathwa isitha esizayo. Babukile abantu siyabukela thina singamadoda singabantu emhlabeni. Sidalelwe khona ukuthi sibe sibuswa yilabo abantu abasithatha ngamunye ngamunye besibulala. Kodwa lokho sithi sifuna i-peace, thina sifune kulo, asifuni imsindo, sifuna ukuhlala ngokuthula. Ngikuthula kwakobani ukuthi abantu bazobetshontshwa bedadela iy'thunzi zabo besenzie ngathi kuthiwa kabaphile emhlabeni, kufanele baphilele ukubukela imafia legebengu lezo ziphila kamnandi ziyobe zibathatha ngawani. Ungakhuluma kuphela ukuthi usole lokho abakwenzayo nje kufanele ukuthi uye kulawo. Kuhle ukuthi kungabi indaba zalo bangahlama poison bathisana ama poison bathijima baye South Africa yibo bodwa abakwazi ukuthi bayenzeleni kanti thina kuyaze kube nini labe siyethazi sithole khona ukuphila siyikonfide njengabantu sesabani lokho sibelethe ingane yini ukuthi kuli yakuliwe kawani sekufana nalo
kwestudio 7 kwestudio 7 ngiyabulungelela lonke basakazi njani khona ngabo ngase America bengicela ukuthi nina nangeke ngithole amayelana amapholisa kuleli lizwe abantu bayaphela bayabulawa ngabomu kube kuthiwa kuyamangalo emapholiseni khona kusazakala ukuthi amapholisa ngezampiyo bona abantu ababulala abantu kuye mangalwa kibo futhi bona kuyibo abathunywa besiyabulala abantu amasiyayo aqeda abantu kuthiwe balimangele emapholiseni lisiyamangala kwesilwanini esiyiso esivele esiye sidla abantu kukhulunywa mihla ngemihla emapholiseni amapholiseni amapholisa akhona engalancedo angabantu abayibo abezampf akula security lapha eZimbabwe sizakuwa kuphela sikhala lokho esiphethe sibulawa sikhuluma kuphela kungalancedo. Ngiyabonga dosakazi.
Salibonani basakazi nabalaleli bakaRadio 7. Hayi, ibandla lezano lenze abantwana beZimbabwe baba yisizwe esidelelekile, isizwe esingahloniphekile, siyadelelwa la esikhona, especially la eSouth Africa. Iningi labantu sesize sisaba nokuthi sizibize ngezibongo zethu. Ngeke usakwazi ukuzibiza ngesibongo sakho eSouth Africa ngoba bathi sitshontshe izibongo zethu, sitshontshela umsebenzi, sithathela imisebenzi, sitshontshe izibongo zethu. Wonke lokhu sikwenziswa yizalo. Yonke nje into eyenzakalayo kulele leSouth Africa kuthiwa ngamazimba akho. Ayizani sidelelise ngezinye izizwe. Mina ngazi ukuthi into iyagcina nini nale. Kodwa ngicabanga ukuthi singabantwana beZimbabwe isikhathi sokuthi siphakathi.
Ngizoqedelela lapha Studio 7. Wabe ukumanje nje uzwa kahle, uyezwa ukuthi abantu abathumbe le ndoda lesi eselele ayilale ngokuthula. Studio 7 ayilale ngokuthula, iqabana lilale ngokuthula. Studio 7 kade behamba ngemoto yesana ebuye tshintsha statement ethi abantu be-CCC abathumba abantu yabo bethuselwa. Kumanje loyo mkhulu wefazi uthi ugijima kubo Big Bridge lekhohlisa abantu, ekhohlisa abantu. Bazabenzelana fazi, sikhathele phansi nani, athola phansi nani, phansi ngababulali belizwe.
Sayibona Studio 7, sayibonani, sayibonani. Igama lami Emmanuel. Ngiyalibingelela lonke nje, sibonge nje, sibonga konke khonoko. Bona nje lokungahlali kahle kwelizwe abantu bakithi, hayi ilizwe selimotshakele kakhulu kakhulu. Bona abathabanga thabanga bona ababayenza into zabo zokuganga, badosela nalo mnangako icheko icheko, umuntu wabo sakudala esifuna abantu abatsha manje.
Salibonani basakazi beStudio 7, yalibingelela labalalela. Siyambongela ubhuti lo thina iTripus ya actor enxa ifelwe ngabantu. Kungcono ngoba ngiwakaze kufe umuntu, inyembezi bazibonela komakhelwane. Awukaze kube lethuna amathuna bayabonela komakhelwane. UNkulunkulu ambusise. Sengakhuluma njalo ayibulawa ngabantu kwabuhlungu. Ungagingi ngokufa komunye umuntu kwabuhlungu. Ngibe sengiphendula abantu bemandebeleni. Thina sinje singamandebele singakhombeli uchamisa, sithi uchamisa usebenzisa amavesi, lathi sisebenzisa amathunga. Siyake sibona abantu abantu dala bezibese begqoka amabhethi behamba ngamaphendi phandle ngenxa yokuvuselela usiko lwakibo lapho abathembe khona. Uchamisa uwriter afake amavesi kula lapho kulokholo lwakhe. Lathi sithembele abantu abafileyo abasekelela ngegugrawundi siqedwa yizanu PF, abazange bephakame. But namhlanje lokho esikhuluma ngabo abantu abafileyo sithi bengavuka obani, bengavuka obani. Abalalayo izanu PF ibulala abantu. La namhlanje asikakutholi ukuthula, akula ku-actor esakwenzayo. Izanu yasibulalela abantu. But namhlanje uza umuntu esithi ochamisa abathule kodwa babulawela amalunga. Thina kufi abantu abangake emathapheleleni sa-ekta na kulokuthula esakutholayo yini? Lanamhlanje inhliziyo ziyopha, izanu siyikhanyele. Sesiza abaningi bethu sesecela ku-CCC, libhodlela ku-CCC ngenxa yokuthi izanu PF liyayesaba. Izanu PF ibulela abantu. Omnangagwa bahamba phambi kwethu, abanye sibe zibajoyina izanu PF. Asizange sakuthola ukuthula. So kuyini esikukhangele ukuthi uchamisa kwenze kuzanu PF? Uchamisa ubhalele isadaki, wabhalele i-AU, wabhalele ezinye inhlanganiso incwadi. Yikho ku-ekta khona lokhuyana, kungehlula uchamisa kala amandla njengokuba lathi aswele ukuthi silwele izani bulala amantu kebakithi esindebeleni.
Kustudio 7, Studio 7 linjani lonke balandeli bakastudio 7? Ya, ngilizwa lapha likhuluma ngosengezo Thabanga. Akula muntu okuthiwa ngosengezo Thabanga. Lapha kwaba lesitsotsi sezani esayenzayo. Sasebenzisa ibizo sengani kulo muntu othi yena umlandeli we-CCC engusengezo, okuthiwa ngosengezo Thabanga. Kuzodisturba ibandla le-CCC. Akula muntu okuthiwa ngosengezo Thabanga. USengezo Thabanga nxa ufuna ukonti kakho, umuntu oyazi uSengezo Thabanga lalapho ohlala khona, atsho ukuthi uSengezo Thabanga uhlala nga, wambona endaweni enje. Even ikhangela le khodi kakho kakuye, akula muntu wade wabona uSengezo Thabanga ikhodi. Yabona ngamaphepha kuphela elokhuzeni ukuthi yena ngumlandeli we-CCC. Amangalana into zezano leziyana abazenza ecatshe besithi benzele uSengezo Thabanga. Akula muntu odwa uSengezo Thabanga. Even uChamisa ngambuza ukuthi uSengezo Thabanga ngiyamazi kamanzi.
Studio 7, Studio 7, angibingelele basakazi nabakho nakubalaleli. Ngilapha eBhani endaweni yaseJumbika. Ngifuna ukuthi-ke ngikhulume kulo baba lo kuthiwa ngukuta kwaShamsaka lo wefazi, othi nase South Africa ikhona inhlanganiso yebhasi. Akakasitshele ukuthi yiphi yakhona. Ifazi leyi udoti wentoloko uhamba kuthusela abazali ekhaya besenzela ukuthi bavotele izana. Moyi ifazi leyi angiyazi ukuthi yona phila kuphi umhlaba. Ukuthi uduko olusezimbabwe kaliboneni. Bahamba besenza sengani izimbabwe ihleli kahle. Bona nxa besutha ngithi basuthiswa imali leyo abayiphiwayo bentshontsha ama-resources ethu. So bengahambi belokhu betshela abantu ukuthi ye ifazi right. Bahamba bethusela abantu. Kungani kanti nxa kuvotwa vele kuba labantu kusiba labantu befazi ngaphandle kwama-stations babefunani. Behamba bethwele imali ezokuheha abantu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, abantu abazinkulungwane ezimbalwa bafolile ezitaladeni ze-Washington DC izolo ntambama besithi bakhalaza ukuthi iqembu le-Hamas likhulule izibotshwa ze-Israel. Njalo umongameli Isaac Herzog we-Israel akhulume ekumabonakude labakade betshengisela. Umongameli Joe Biden welemelika uthi ulethemba lokuthi ababotshiweyo bazakhululwa. Umanyano wamazwe womhlaba we-United Nations uthi kuyadanisa ukwenzakala eGaza. Njalo inhlanganiso ye-World Health Organization ithi isibhedlela esikhulu eGaza asisasebenzi. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Tim Moringai, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC ngapha kwelemelika.
Hayi, into ehluphayo lapha nge-Israel le-Palestine ikuthi yizihlobo. So ma kuchayawana vele akula ngathi ama-referee angangenela inkinga ephakathi kwama-cousins. So siyakwazi ukuthi into le yaqala kudala ngezikhathi zeBhayibheli. Awuqalanga izolo or recently. So uhambe kwahamba for many years and ever since Israel ibuyela khonaphana in the Palestinian land in 1948 vele awuzabe ube le peace engathwa ile long time. So ukufollow abakuyenzile namhlanje kuzanceda in two ways ngoba siyakwazi ukuthi uJoe Biden umongameli weAmerica okwakathesi la sekhangelela ku 2024 lapho yabe sekhankasa ukuba for his second term. So imatch abayenzile eWashington is a powerful reminder of abantu ababe encedile ukuba nguye umongameli for 2020. So la uyabe sebona ukuthi hayi lapha izinto azisamanga kuhle.
Ungathini ngosekelo oluphiwa ele Israel umongameli Joe Biden weMelika nelizwe leMelika nje jikelele? Kungabe kusichoni ngumkhankaso wakhe lamathuba akhe ubukhetho oluzayo olunxa engangena olokuthi abuyele abe ngumongameli?
Ye, ukusekela abakwenza khona i-Israel siyakwazi ukuthi lathi iBhayibheli likhuluma ngokuthi abantu abasekela i-Israel ngoba sithemba ukuthi yilo ilizwe likaNkulunkulu. IAmerica okumangalisayo ama-Republicans yiwo asekela i-Israel come rain come sunshine, no matter what they do ukulimaza abanye bePalestine, i-America izabe ilokhu imelabo for the long run. Hayi, siyabona ukuthi vele ukukhitshwa kwabantu abathunjiweyo laba okukhulunywa ngumongameli Biden le-WHO kuzaba kulama-conditions ngoba sesibona ukuthi i-March lay izayenza ukuthi abantu bahlale phansi bakhulume nani ngoba sesiyahamba kukhankasa engutshoyo for 2024 election plus abantu all over the world bakhuluma ngokuthi kube le-peace lokukhulumelana phakathi kwe-Israel, Palestine, le Hamas. La manya maqembu lawa akade sechaywa yi America eSyria athwa sekelwa yi Iran. So kuyabe sokungathiwa sokuza chaywa impi eziningi khona ngale ngoba sibona iHezbollah layo esekelwa yi Iran le Hamas la Mahuti ngathiwa sokulabantu abaningi abaphonga China khona ngale Middle East. So imatch abayenzileyo lokusekela kweIsrael bazahlala bonke phansi badingi ukuthi what is the way forward. So hayi siyabe silokhe sikhangela ukuthi sibone ukuthi in the next couple of days kuzatshintsha emhlobani.
Alo ke ngumnumzana Tim Moringa ingcwethi ecubungela izombusazo njalo elilunga lebandla le-CCC ngapha kwelemelika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ilunga ledale le-Senate yeMelika uSenator Jim Risch usola ukubulawa kwelunga le-CCC umfundisi Thafumane Masaya. Ibandla le-CCC selizake litshaywe ngumoya kulandela ukumiswa ngumthethwandaba kokuxotshwa kwamalunga alo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe namhlanje ntambama ngo-half past 7.